andabe ngikuhlangana lapho lokuthi that's ukuthi ngibone abantu emaralini uaddressa thousands of people ukuthi abantu bakunikile imbono yabo bathe bavumelana ukuthi akwenziwe lokho. Ngibona ngani okokuqala indlela engani nje ngiyabona ukuthi into zakhona into ezingani kahlelwanga kuhle mazisenziwa ngaleyo ndlela. Kodwa okunye njalo engikuthoyo ukuthi khona kwale sethu esihlezi ngikhuluma ukuthi hayi ngabantu bafuna ukuphambanisa abantu nje. Abantu eqinisweni lonke abavumi nje ukuthi iZimbabwe kahlezi ifuna kunikwa nje ithuba elingcono ubaba uPresident Mnangagwa akanikwe ithuba elingcono ukuthi ancedise ukuthi ilizweli sibone ukusuka ngathi kuyiwa ngathi. Kodwa yebo phela abantu sebengathatheka ngokuthi balale labantu babo ngobunzima obukhona amalanga nala ensukwini zenezi. Hathi into ejulayo leyi kithi ekuthi abantu bami befunda ukuthi xa emumeni onjengaloyo babupha amabhanti abantu basibone into phambili kuyayiwa kodwa emuva yinkani sisapoteni uhulumende nalowo khona sibone into kuyinokuphumana ekuthi abantu bahambe besenza amarali. Hayi kababonge ithi abantu ukuthi babavotela ngendlela enjalo kodwa ukuthi bethi bona bathi kumele kwenze ukuthi upresident kwenze ikudala ukuletha umsindo nokunye nje okungachithakaliyo okungabakile ukuthula phakathi kwelizwe. Ilizwe kithi abanye investors abuya elizweni lokuthula kodwa elizweni labantu abathobelemele abantu bayasehlela emuva bayabaleka abantu
maleomomonjalo loba kunjalo ngethu gawule bathi ibandla le-ZANU PF seliyehlulekile phela njengoba-ke siyabona ukuthi umuma onjani elizweni.
Mina ngibona ngani kithi umuntu othi ibandla le-ZANU PF seliyehlulekile umuntu olenjongo injongo yokuthi azondise abantu agcine abantu behlupheka engafuni ukuthi into zilunge phakathi kwelizwe senza ngabomo ukuthi uthatha yena anikwe ivoti ngabantu abahluphekileyo baza kufa laba bantu phela ivoti ifuna kwala bantu nabaphilayo abaphile phela abantu asicreateni i-environment nalana e-conducive to ukuthi abantu bazisebenzele bazihlelele basesiqini kwelanga abantu bezidicidile kuhle yokho lokuthi khonokho bayabesele nezinye indlela khonokho abakwenzayo njengoba behlale bekhuluma abanye ukuthi sekuyarikwa i-election ngendlela enjalo bayasele rika umuma olandelayo ukuthi abantu bengabi sendaweni ekhululekileyo endaweni esebenzekayo abantu be-confine endaweni yokuhlupheka ngendlela enjalo kuyabe kusenziwa ngabomu yeke ithi thina ngesilungu i-sabotage i-sabotage enkulu kakhulu akulenye i-sabotage eyedlula naleyo.
Ye futhi ungazikhangela sibili baba Gawule khonokho ukuthi bathi ukhetho lwebiwa lokho bezondile phela abantu laba inhliziyo zabo zingathothwa njani.
Mina engikukhangelayo ukuthi nxa bona befuna ukubusa kuphela kodwa nxa bengafuna ukuthi bebuse kumbe bekhayela yena uChamisa uthana abe ngupresident nxa ekhayela khona ukuba ngupresident ilusizi kakhulu. Mina lapho into engingawuchamisa ngumuntu olesihawu lozwele labantu bakhe beZimbabwe ukuthi hayi bantwana beZimbabwe into esiyifunayo ukulungisa njengomnangagwa sokwenzakele khona okwenzakeleyo sekhona laphana iyathembisa layo ukuthi iyalungisa baba mnangagwa akubone phela ukuthi la uyalungisa sisebenzeni siye phambili sinikane namaqhinga abantu baphile ngoba yinjongo kuphela ngaphandle kokuthi omunye umuntu ezitelitweni ufuna ukuba ngupresident laye kodwa ilizwe silivele lodwa gibhi uhlupho silalo ngabe silamazwe amabili ngabe siyamnikela ilizwe laye ebe nguprezident but okokathesi akudedeleleni khonokho okukhona kuze kuyefika isikhathi seneso ithemu lamnangagwa liphele yikho bezangena-ke banyintise futhi nxa umnangagwa engayenzanga kuhle bese besitho ukuthi hayi lapho umnangagwa ayenzanga kuhle kulokhu lalokhu 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 thena sifuna ukulungisa lokhu bekwejhile ebantwini khonokho. Kodwa okokathesi kithi yikudala uhlupho olukhulu phakathi kwelizwe ukuthi abantu ama-investors abalekele emuva abantu sebephila nzima ngento ezenziwa ngabomu i-sabotage eyibonayo njalo i-sabotage yabona isho ukuthi i-gips ivela kume lapho uzamkhezi kwapha kula abanye abantu abasabhotheja inhlelo zikahulumente lapho u-MTC khona pho bayasabhotheja futhi labo inhlelo zikahulumente yonke indawo kula abantu abasabhotheja hayi bakithi akele sicolele bona abantu esike sibone ilizwe lichombuluka lisiya phambili sibanikeni ithuba oba upresident umnangagwa akayenze laye akwenyelisayo sibone ngendlela akhuluma ngayo nendlela ayenze ngayo izinto kusesemasike ukuthi sitakula lutho solwenziwe one day sure kuthi sokwela nto yenziwe umthuli uthe ekhuluma that day wathi hayi into enehlisa about 6 months down the line sebe sikhangela thi libona ukuthi mhlawumbe ngxa esiyehlulekile laphana kodwa kunye sikwenziwe laphana yiko lapha singaqasa khona ukuthi sikhulume sikhula siya phambili kodwa namhlanje sifakhilisa umntwana wakwazalwa kwabo mhlawumbe kwathiwa kufuna ekugijima esayisikulu.